izindaba ezimnandi eziphume enkantolo ngokumiswa kancane lokho ukuthi abantu betshilonga besuswe endaweni yabo. Uhulumende lo kaningi-ningi ama-minority groups kakhanyelwa. So mbona ngazathi okokuqala ukuthi abantu betshilonga ngabantu besithanganeni esibathi ngama-minority. So kubo ayisibo bantu abale vote elinene ngoba uma kusenziwa ngohulumende into yokuqala ayikhangelayo yivote. So kathesi ukuthi singathi kuzamniswa kumbeni kunjani yena esengakumisa ngenxa yokuthi uthole i-criticism eningi. Inkantolo zakithi osokulohlupho kathesi ukuthi kakusafanani layizolo sizithatha sezisenza ama-political judgment kaningi-ningi. So ukuthi inkantolo enkulu ingathini okokuqala ukuthi izaqala ikhangela ukuthi the political leadership elizwe ifuna ukunika umngane wayo ongumlungu lo indawo kumbeni ifuna ukuthi njengoba isisweliwe ngabantu ibisinika abansundu yikho lapho kule ndaba khona. So kakhulu akufuzanga sikhangele kakhulu inkantolo kodwa kufuze sikhangele kakhulu ukuthi i-political leadership yona ifunani ngoba i-political leadership ifuna ukuthi inike umlungu lo akulanto ezabamisa.
Kungayiwa kumithethwandaba emikhulu singabona yini isethula isinqumo esifanayo uhulumende ecina ebekela abantu laba.
Ilungu laba ngabangane kwabalabo abalamandla, ngabangane yibo abanikeza ibandla elibusayo ama-resources, so angeke behambe against bona. Ungabona sokuthiwa kutshintshile kuyabe kukhona either indawo asebemu-identifyele yona kumbeni sebekhona abanye abantu abazakuyahlukuluzwa, kodwa uma kuyikuthi akuzange kube njalo bakhithwa laba bantu. Ayisiyonto entsha, uRattenberg kwenzakala into efanayo.